Linjani lonke sizwe seZimbabwe, mina ngikhuluma ngu-Honorable Omega Sibanda owevungu constituency. Hayi, ngapha kithi umuma muhle kakhulu, sikhangela ama-election abuyayo. Abantu bayananzelela ukuthula, akula muntu ohluphana ohlukumeza omunye, akula muntu ohlukunyezwayo, into zonke zihamba ngendlela enhle ehlelekileyo. Njengoba upresident wethu ubaba uMnangagwa esho ukuthi peace, unity and development, abantu bakithi bale mfundiso bayakunakekela khona lokhu. And angikaboni lokhu embhoda, ngibhodile kakhulu kakhulu nge-constituency yonke, ngihamba phela ngisenza inhlelo zami ezedevelopment. Hayi, development inhle kakhulu, abantu bathaba bakhululekile. Angikahlangani lomuntu ongani lokuxokozela ngenxa yokhetho olubuyayo. Konke engikubonayo ukubambana kwabantu, konke engikubonayo ukuthi abantu babambene, bathabile kakhulu ukuthi kwenza uhlelo lokuba lama-elections. Uduko nje selukhangele ukuthi abantu abaningi kabarejistanga ukuvota, abalazithupha abalalutho. Kodwa-ke ngiyathaba ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa selungisile njalo ukuthi baphenduke abantu bezeki labe birth certificate and ID registration abe registrada bayeza. So ngikhangela ukuthi konke lokhu kuzalungiswa, kuzaqonda. Mina ngokwami kuyami constituency Vungu, kakula muntu ohlukumezwa angikaboni lutho, njalo angiboni kuzaba khona, ngoba abantu bevungu bayakwazi abakufuna. Ungakhohlwa ukuthi Vungu yiconstituency esezandleni zeZanu PF. Mina ngump weZanu PF, njalo-ke angiboni ukuthi kulo muntu ongahlukumezwa omunye, lo muntu ongavotela omunye umuntu ongasiye president ubaba uMnangagwa. Ngiboni ngani uthandekile lapha, iZanu PF ithandekile, njalo siyaphambili, asikhangela ngemuva. Konke kuhle lapha, kuhlelekile.
Ubona abe opposition banjani khona ngapho? Sizwa bekhala kwezinye izigaba besithi bayaliswa ukuthi bayenze imhlangano khona ngapho, ke liyalibabone yini
lokho engikuzwayo okutshoyo ukuthi kule violence hatshi kithi akula lutho kakula? Ufuna ukukhampena, bayangena bona ama-opposition bangene bengu 5, 10, 20, hayi kabayaliswa ngumuntu, bayakhampisa ke sibabone. Kodwa hayi, ngalihlekana nje labantu. Thina sikutsho ukuthi thina sihamba le party yethu iZanu PF, and lapho siyakhona siyawina ama-election. Ngeke luze la ukuthembisa khona, lo ukuthembisa ivungu ukuthi upresident ubaba uMnangagwa uyawina ama-election no matter ukusenzakalani. Kungelanga nje lobudlwangudlwangu, kukahle kuclean, ngoba uyathandwa evungu constituency, leZanu PF iyathandwa.